Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani Zulugandaba, Holamgela, Msagazini, West Studio 7, Olesibili, Mtazigu 14, Sangula, 2022, Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani lapha lifuneka sondawo yeni le indawo yezalo ke.
Kuyanyakazela isigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Na isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa mahlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapolisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo omama lava ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza kona ngale kuduze lenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMo Blessing. Sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani lapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuye fake bethuselwa kakhulu mama bona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kanti silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobuningi bayo bencedisa abanye bebeka abanye behleza inkuni abanye besenzani ibo mama bona laba de besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa ukuthi badebe phandle bepheka so ngesinye isihlubu sona lesi sikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMo Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapolisa akakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo so ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-TCCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi i-protection so lokho okwenzakala kuyabethusa kakhulu njengabomama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini bezimbabwe kumele bevote bekhululeki so kumele kukhangelisiswe izizwe zonke labantu bezimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sibone ukuthi udaba lolu luyalungiseka njalo
likhangeleleni ngomthandazo siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini
thina njengesizwe sezimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali so yikho njengebandla lathi sifonte uMo Blessing ube ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlale eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobuningi babo bebencedisa ukukhala sikhuleke sikhulekele imuli yakoMo Blessing leyi ehlangane lesehlakalo bese sibuhlungu kakhulu njalo nje siyazi ukuthi kulokwethuselo okuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi enyathimo okhalela khona uMo Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe sezimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona this is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathini na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhangasayo kumele ukuthi akhangase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazwe izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befika ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe lenkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu njalo imenze ukuthi abe lesi
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lomuntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantu ini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawo indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe eze nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njewana ngishilo ukuthi kungumoya so umoya libana yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje lawo inhliziyo yakho isimyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi
alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi yecubungula izamasiko ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele izindaba e-Studio 7 nomqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaboroni kweleBotswana namhlanje umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthi leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki uthi leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhala lokungena lokuphuma okuqondana kwezemali elizweni owe-anti-money laundering.
And Africa's leaders are stepping up to this challenge with some
inkokheli yezwekazi le-Afrika iyazama ukulwisana lenkohlakalo njalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eLebotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asebumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana lokuphathwa kuchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losayi besithi inkohlakalo yeseZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphathamandla zakhe kuyizo ezihamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo.
Akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamil Krip uthi izwekazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and far, Africa remains the region most affected by these scourge. We should all take advantage of
inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwekazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahunye wetheswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besethiswa amacala afanayo abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe owalimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMatadei koBulawayo lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esiba ngcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza bahle, basakaza bahle, linjani, linjani. Namhlanje mfuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane. Kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uChamisa, kwalowo Chamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo. Waqeda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansela. Kanti lifuna ukuzwa ngani? Lina bantu baseSindebele lakhe livula amehlo livula ingqondo ma. Kanti lihleli phezu kwe-TV-ni. Hayi man, ake livula amehlo. Kodwa liloko libhizi, libhizi, libhizi lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe. Kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama. Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana namalimi amadoda. Thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba. Gracias.
Zimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu Jehova lipha amandla ligcina sonke isikhathi. Ngempela ikuhlungu indaba eseSouth Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, sela ndawo zokuhlala, kusela misebenzi, kunzima sela mali zokuthi siye ekhaya, sela namali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kukuthetafuleni. Iyasizimela kakhulu kakhulu kakhulu. Kuwesi these days kuwesi. Kunzima ngempela siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilaba abayi-2 ku-grade 11 lo-12. Angisebenzi ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze naselaplanti, stranded, singo-nowhere. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Gqoki Studio 7 yalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulile engake ngisebenzi igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi uNkomo wathengisile izwi. Nxa ezawuthi uNkomo wathengisile izwi, walithengisa ngayithi indlela uNkomo. UNkomo wayevikela igugurakundi le ayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba. Isebuntu wathengisile izwi. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka. Ayiphume esiya khatshana, esiyalwela ilizwe, kuhamba amazwe ngamazwe lelo ilizwe. Ngesikhathi seliwiniwe ilizwe sokuthi ungumthengisi ngaliyithengise bani, wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu. Wakubona kungcono ukuthi avume lokhu kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani? Uyini wena? Wenzani elizweni? Okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka.
Sanibonani abantu beZimbabwe. Mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele. Because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi kuthi thina siyasokola manje sosifuna inkulumende ukuthi izizo silayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke ibalayishe because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la eSouth Africa. Lase bathi amasikolo ayadula. Amasikolo vele ayadula manje ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu. Ayadula vela ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until wa grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolweni ephezulu vela ziyadula and lokho kukhuluma sifuna ukuthi abantwana wathi ihulumende izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona and akuna inkinga la eZimbabwe uyazi lokho if malicela nincedo vela ningakuthola maybe kuma-individuals ane mabhasi awo ukuthi alilayishe not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumende kohlwani lapho ba abantwana benu thathani mhambise emakhaya mina nina nisebenzela thumisela imali ekhaya ze izwe not ukuthi sifuna hulumende esilayishe loko khohlwani madoda ngiyabonga usamuel mgadweni mara ngimshona so isindebele sami vela siyabhede sometimes mara mina ngiyasizwa nina nishona niyayizwa sometimes sikhuluma kanjani goodbye
salibonani salibonani ku-studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli mina ngilombona unyana wami lapho kugawule lapho ithi gawule tshela umnangagwa anike abadala imali zabo abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa kahle sokuthula lalisamani njengoba wena uyisikhulumeli sekamnangagwa mutshele anike abadala imali zabo abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista amakhawunti angangenisiyo imali ngiyabonga
sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo
kodwa abantu bakithi basezokubona kuleliya lizwe leliya ngilizwe liphetho zimpumputhelezi ezingayazi lutho ngokubusa ilizwe lezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi kuthathwa uchiwenga kuthiwa is a minister of health uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapa kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani uyazini ngokuphatha impilo zabantu abantu abarocuku ngale ndlela leyi kwayena umnangagwa ukubusa ilizwe ukwazela kuphi ukubusa ilizwe ngoba ilizwe liyaphika liyathuthi kalila president ilizwe lakhethi kalila president ngendlela ababulela ngakhona abantu even uma ungaba ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kula mithi kodwa bahlezi beqamba amanga day and night bona nxa bephethe likhandi umuntu wakhona umzwela eChina ukuphatha koke likhandi kodwa ngapha umuntu lolethizana u-PF yena ma egula ufake esibhedlela esingela mithi uzuze ufuse elayinini lokuthi zana u-PF why ungafishi ukuthi utshintshwe hawe uma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula ubizwe li-ambulance nokuthi uyagula uyotshela ukuthi i-ambulance kayikho uzuze ufe uswele into ezokuthwala kodwa uthi zana u-PF and the most of my politics class support is a rupee of Zimbabweans as not from Dangan. I want them from Dangala. Umunto Pundre say one in which Akukola Pesia Kona, Alumnanga Kolo, Akukola Pesia Kona, Avant to Avashulum Buswat, Avant to Sebony, Ukuti Boas of Presti.
Someone is someone ambassador who VOA, Voice of America, Studio 7. Mina Igama, Mubakiko was a follower experience in Yavanet. Into a smile, Niento in Zega. Ezwenda kitu ezimbabu. Iwa nda elibuswayo abavumu utima benzi iputi lifana na ukulala. Utabandu wabebebochu. Mangutanda ukangela kuru walenda waga mwplesi. Walase wakulenya nga hili. Inzi mwakulu wana mapoisa ala ndula chona. Turuzi nda wazotoro. Wano ufaka zakunga gana anuutibebe chona. Wazi anjano orla mapoisa ale sande kufeli kwa mutu. Mapoisa na masocha abafane langa ungena indaba. Ze politiku melewe pirane lo msenzo wawo uze zoli eze politiki zame nyenje la zara na mumu manje unatua kile gase au kumumu gase weze politiki ngoba ama polisa tati saiti la masocha tati saiti benza lo kufuna kembe libusa so bebo ya ngani wonga ama lunga yeta la liplamenti ilibusa wakume liba woshwe ngoba apangkele ingwa saka na wakulu ogunya kumelanga ufiso kumelewe jebe mbele ngoba izu libaise ulibusa babu la laban po ngoba wanja nabe uhlelusilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo buningi kakhulu kumele idlulisiswe kahle nendaba yasezimbabwe abantwana abagcwele emazweni aphesheya abagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane bazame impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathuki. Siyabonga. Kweze Melika, impi ya kwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia eqotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Udaba lwezikhali lolo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi zihlala zisenzakala ezweni le ezweni kuzwekazi laseMelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapha ezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela. Bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyithreat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbobho leyo isibulela abantu abaningi especially nala ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyelwe ukuthi bahlale belayo lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwayo ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngempopo?
Msakazi, kanike nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala impopho ngoba iminingi kakhulu njalo isizisiwe ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi bamnikeza ilungelo lokuthi asisebenze leso sikhathi. Ngakho singakhali siswele impopo. Impopo kayiduli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idule. Abantu bababulala abantu ayimpopo.
Hayi, siyabonga mayuyu zulukandaba lo kaSomnumzana Muringayi ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesichiyeke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.